Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDCT umnumzana Douglas Monzora izolo uze wahlangana lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe owayesithi kemukele ukhetho lwamsusa ebukhosini bakhe enyakeni.
Ubungumhlangano nje wokuxoxa ngomsebenzi okumele wenziwe ukukhokheli kuhofisi likamongameli esingathi i-presidency.
Idolobho le-Victoria Falls lithi selikhangelele ukusungulwa kwehlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 kumkhosi lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukuthatha umjovo okwakuqala.
Thina njengekhasi sifisa ukuthi i-business i-tourism isukume abantu ukuze bebuyele bephile impilo ababeziphila before.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi sebedlela evalweni ngenxa yobugebengu osobubhahile kuleli dolobho obugoqela obamasela agqekeza ehlome ngemibhobho kanye labamba inkunzi.
Kulusizi ukuthi elizweni leZimbabwe sitholakale sisiba labantu abagange kangaka.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uze wahlangana lomunye wabasekeli bakhe izolo unkosazana Thokozani Khuphe owayesithi kemukele ukhetho olwamsusa ekukhokheleni leli bandla. UMakhuphe nguye owayekhokhela leli bandla lisiya emhlanganweni weCongress ngenyanga kampalakazi nyakenye lapho okwaqhamuka khona udlakela ngesikhathi kuvotwa. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umhlangano obukhona phakathi kukababa upresident webandla uDouglas Monzora lomsekeli wakhe umama uDokotela Khuphe ubungumhlangano ojayelekileyo phakathi kwenkokheli zombili lezi esingathi nje yi-routine meeting. Ubungelazinto ezingabe ziqamile ezingajwayelekanga. Ubungumhlangano nje wokuxoxa ngomsebenzi okumele wenziwe ukukhokheli kuhofisi likamongameli esingathi i-presidency. Njalo esingabe sikunanzelela ukuthi bekungumhlangano wokuqala ngoba umama uKhuphe ubengumuntu obengaphathekanga isikhathi esidlulileyo, uwehlulekile ukuthi ayibambe le imhlangano lobaba umongameli. Njalo okunye ubengakabi legunya kumbe i-confidence yokuthi abe engena lapho okulabantu abaningi njengomuntu okwabanjwa ngumkhuhlane wombhuqazwe we-COVID. Ngakho okukhona kathesi ukuthi usekhululekile ukuthi ahlanganyele la lobukhokheli bepharty lokufike enyelela lapho okulabantu abaningi khona. So sikunanzelela njengebandla ukuthi hatshi labo abekade sebebhule amathambo bachisa usibu lwethendele ekuthini akusekho okuzabuya kuhlangane phakathi kukamongameli lomsekeli wakhe namhlanje bajabhile ngoba sekuqalisile ukusebenza ukusetshenzwa kuhle. Njalo ibandla selikhangelele ukubana lidonse kanye kanye liqhubeka lisenza umsebenzi elikhangelele ukubana liwenze ngomnyaka ka-2021.
Kodwa siyakhumbula ukubana unkosazana Khuphe wayethe yena zikhona ingxaki ezazibangela ukuthi engamukeli ukuba ngumsekeli kamongameli, ezibalisa ukuthi ukhetho aluqutshwanga ngemfanelo olwe-Congress. Ngalokhu manje kuhamba njani?
Engingakuphawula ukuthi ubukhokheli kubukhanya sobuhlale bavumelana ukuthi buqhubekele phambili ngomsebenzi wokukhokhela ibandla ndawonye. Imhlangano kamongameli lomsekeli wakhe ayisiyo mhlangano ejayele ukubana ikhitshwe kubonozindaba ngoba kumbe ikhitshwe kumphakathi webandla ngoba ubukhokheli obuxukucwayo kumbe obuxoxwayo kuleyo mhlangano nxa kumele kuhlafune kufika phambili buhanjiswa kungatsha ezimele lokho ezifana labo standing committee labo national executive labo national council ngakho nxa kukhona okuqakathekileyo ngokusimo leso osibuzayo yinto esizayazibona nje kusiya phambili kodwa okukhona ukuthi namhlanje umhlangano bebe uhlezi njengomongameli lomsekeli kuxoxwa ngomsebenzi okumele wenziwe lihofisi likamongameli okuyinto esijabulisayo thina njengabantu be-MDCT
lo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Idolobho le-Victoria Falls lithi selikhangelele ukusungulwa kwehlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela igciwane le-COVID-19 kumkhosi ozaqutshwa kuleli dolobho lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukuthatha lumjovo okwakuqala. Umeya waleli dolobho uCounselor Somvelo Dlamini utshele usithandekile emhlanga we-Studio 7 ukuthi osomabhizimusi bakuleli dolobho ikakhulu abo kumsebenzi we-tourism baphathise ngokunengi nengi.
Thina njengekhansio singenela ngokuthi njengoba town yethu solely relying on i-tourism, tourism ibiwile, i-business ibingekho, abantu balahlekelwe yimisebenzi ngenxa yomkhuhlane onalo we-COVID-19 i-coronavirus. Sithe ngcono sisukume njengoba i-government isisekele ngokuthi iqale nge-Victoria Falls. Sisukume sikhathi sandi le-government isekele ekuthini abantu abonke besukume bebuye bezohlaba amajekiseni okuvikela lo mkhuhlane. Thina njengekhansi sifisa ukuthi i-business i-tourism isukume abantu ukuze bebuyele bephile impilo ababeziphila before i-coronavirus period. Amalanga amathathu adlulileyo besebenza kanye le-Sofia kuseta up ama-vaccination centers sithole njalo ama-donations from ama-tourism players. Bakhona abadonate i-fuel, bakhona abadonate njalo izimali ezithize, njalo i-council idonate ama-ambulance amabili, sadonata njalo le-8-ton truck yokuthi ithwale ama-fridge azagcina lowo muthi wokuvaccinate abantu. Abantu basukumile ngama-numbers bayavaccinate lama-lines lapho okulama-vaccination centers ethu. Njalo ngikhaza abantu ukuthi besukume behambe bevaccinate ukuze ama-tourist ebe ne-confidence futhi Victoria Falls the safe place ukuthi beyivakatshele. Njalo siforma ama-information centers akhokhelwa ngujaha okuthiwa nguPrince nomunye okuthiwa nguMakoni bekhaza abantu ukuthi besukume bevaccinate njalo bebakhuthaza ngokuqakatheka kokuthi bevaccinate.
Umongameli Mnangagwa ngokwakhe lizahlangana la yini njenge-council njalo kuyini eliyabe likwenza nxali layo leqola lakhe.
Ngiyajabula ukuthi umongameli uyabuya lapha kusasa following ukuthi sam-accorda i-freedom of the city ngo-December njalo uzabuya lapha ezothola i-first dose yakhe eye-vaccine engane lami mina meya onapho e-Victoria Falls. So siyakujabulela lokho ukuthi bathethe i-Victoria Falls ukuthi ibe ngeyokuqala eZimbabwe ukuthi ithole ama-vaccine ngoba i-Falls yiyo eyi-face yelizwe lijikelele ngenxa yokuthi yamukela izethekelo ezivela emazweni wonke omhlaba. Yikho ngiyakujabulela ukuthi upresident ukhethe i-Victoria Falls njenge-pilot project yakhe.
Lithe linike umongameli Mnangagwa i-freedom of the city ngo-December umnyaka odluleyo. Yiziphi izizathu njalo wonke umuntu uyakuthakazelela lokhu yini?
Yeah, i-freedom of the city yisicoco esinikwa umuntu oyabe eseve ilizwe kumbe ngithi town yona leyo ngezinga eliphezulu. So but akulani okwathatha that accolade. So i-freedom of the city yihlonipho nje enikwa umuntu oyabe nike an exceptional service to the country or to that particular town. And abantu bakuthakazelela lokho esakwenzayo ngoba bearing fruit njalo sisebenza kuhle sizokambi kanye lo-president wethu onasibiza Mnangagwa.
Ye, lokhu-ke abanye babemsole ngakho ukuthi uyephula amalungelo oluntu ke.
Hayi, lapho angila comment mangoba. I-ofisi yami I not mandated to comment on that aspect. Angikwazi njalo I cannot say something which I'm not privy of.
Lo ngukansila Somvelo Dlamini, umeya wedolobho le Victoria Falls. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le eFolosi. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle izolo luthi igciwane le-coronavirus selihlasele abanye njalo abantu abangamachumi amathathu lantathu 33 kwabhubha ababili. Lolu gatsha lithi kuhlatshwe abedlula amakhulu ayisitshiyagalombili 841 ijekiseni yakuqala enqabela igciwane le-coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi umkhuhlane lo sowahlasela abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu lasikhombisa 36,700 wabulala abedlula inkulungwane lengxenye 1,500 solokhu waqhamuka nyakenye. Osomabhizimusi bakobulawayo bathi sebedlela evalweni ngenxa yobugebengu osobubhahile kuleli dolobho obugoqela obamasela agqekeza ezindlini ehlome ngemibhobho kanye labamba inkunzi. Maningi amabhizimusi asentshontshelwe kumaviki ambalwa adluleyo agoqela amagalaji amabili angenelwe izigebengu ezazihlome ebusuku. Zakhombela izisebenzi ngembhobho zathatha inkulungwane zamadola eMelika. Ngomvulo khona kulabanye abagqekeze ehofisini yenkampani esetshenziswa ngabaningi ukuthumeza lokwamukela imali eyemkuru kobulawayo. Bantshontsha imali engamadola eMelika adlula inkulungwane ezilitshumi lasikhombisa 17,000. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uyakuvuma ukuthi izehlakalo zokuntshontsha lezigebengu ezihlomileyo sezandile elizweni. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe losomabhizimusi wakobulawayo uMnumzana Bednico Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kulusizi ukuthi elizweni leZimbabwe sitholakale sisiba labantu abagange kangaka. Thina vele ilizwe lethu livele lingalalutho, lizihawulela umkhonomi ungekho. Kodwa ke ngithanda ukuthi ngihle ngikubeke sobala ukuthi mina engimsola kakhulu nguhulumende. Okwakuqala silamapholisa aqhatshwe nguhulumende, imali eholwa ngamapholisa okwakuqala vele umpholisa usuke laye angasabi le ndaba eyangaphi ukuthi alisane lobudlwangudlwangu obunjalo. Sibili kathesi amapolisa asesetshenziswa into ezingayisizo, abanye badeploye emabhoda, abanye badeploye ngaphilangaphi besetshenziswa into ezingayisizo. Bese kusiphike labo abagangayo abayibo abahamba besenza ubudlwangudlwangu obunjalo betshontshela abantu izimali, abaselayo obadingayo obavalelayo kumbe ngithi mina onqabela ukuthi gonoko kungenzakali. Okwesithathu Ntungamile, uzafica ukuthi ke abanye bakhona bona babantu esikhuluma ngabo zabudlwangudlwangu kade sebebotshwe ngamapholisa, ufumane ukuthi uyahamba ekhothi umuntu ayenikwa ibheyili bona bekwazi ukuthi umuntu yisigebengu esingako. Pho kuvele anti sokuyicorruption naleyo. I-corruption yesidala ukuthi yonke uhlupho lolu esilalo elabantu bona babasenza kanje. Ama-companies asemalutshwani ukuthi abanye abantu abaqhathe ngoba abanye bacina betshontsha ngenxa yesizathu sokuthi uyabe engalakho ukuthi adle, engalakho ukuthi aphile. So kucina ke sokusiba nzima kakhulu sola kakhulu lapha nguhulumende ngoba kenzi izinto ngendlela eqondileyo kwesithola kulobudlwangudlwangu obunje.
Ngokubona kwakho ubungaqedwa njani ubugebengu lobo?
Okungenziwa okwakuqala ukuthi ke abantu beZimbabwe babekwazi ukuthi udubo labo olukhulu kakhulu luvelela ekwehlulekeni kukahulumende. Pho njengoba uhulumende esehluleka, okungenziwa ngabantu beZimbabwe asingeneni ngumoya lwana okuthi into engalunganga sonkeni kasiyaleni. EZimbabwe into engalunganga iZANU-PF. So njengoba iZANU-PF ingalunganga asiyaleni sonke, sitshele bonke lalabana abangakaboni phela imidlalo enjalo ayikayithungulu
ukulingela ngelodo sibafundise sibabonise ukuthi kulempilo engcono ukuthi libe ngabantu abangasibobezano abangasekelizano kulokuthi lisekelizano ngokuqala lokho kwesibili esingakwenza ntungamini yikuthi ke nxa sesikhiphe izano asifakeni labo abazakwenza intando kaZulu abazakwenza okufunwa nguZulu abazahlonipha uZulu mbona ngani ke nxa singathi kana akubuswe imbuso yeZimbabwe kawe umbuso wezabelo umbuso wezabelo uzadala ukuthi izabelo zonke zibe lokuphikisana ukuthi osebenza ngcono ongcono ngubani zizadala ukuthi nxa likhetha abantu kona lezabeleni liphikisane ngokuthi okhetha umuntu oqotho ongatshontshiwe ngala corruption ngubani
umnumzana Bednico Bebe ngosomabhizimusi wakobulawayo
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is us iphuma e Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Umsakazo weZBC wethule ingxoxo lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga yena othi wethuswa ikubhubha kwenkokheli kahulumende ibulawa yiCOVID-19 kumaviki ambalwa asanda kwedlula uChiwenga uthi watshela owayengumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo ukuthi engayi emsebenzini ngoba igciwane leCoronavirus lipahile kodwa yena wathi uyahamba emsebenzini njalo usaziqinele kodwa uChiwenga uthi ngosuku olulandelayo umoyo wavuka ebhobhile iphephandaba leHerald lithi eliZimbabwe lizamanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lomkhuhlane wofuba weTB Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Njani basakazi nani balaleli lapha sinohlupho thina ku WhatsApp 6 echolocho izinto ezikhishwa yihulumende we are through umlimisi ukuthi sizophiwa abantu kazifiki ngendlela njalo kaziholiswa abantu kuyakhethwa nje abanye labanye sicela ihulumende kumbe ukuthi lazo zonke inhlangothi eziphethe zomthetho ukuthi zihlolisise le ndaba ziyicubule sibone ukuthi kulungiswa njani ngoba sesithwele nzima azifiki izinto lapho ezimele ziye khona ngiyabonga
sawubona babu Nkomo nabanye osebenza labo estudio 7 liwuphethe kahle umsebenzi ngiyancoma mpela ngithi ukubingelela nabalaleli bale studio mina okhulumayo ngumcetshwa izinyale nesilo umcetshwa ophuma khona njalo komcetshwa esigabeni sakosiphepha kuyithina esiphethe lesiyasigaba ngokwezomndabu right enginakho lapha ukuthi ngisho ngithi ngikhala njalo ngathi mina abantu bakwethu komthwakazi ababoni ngani ukubana sibukelwa phansi kumbe sibhidlizelwa imfundo yethu abantwana bethu bayalelwa ukubana beqanse ezimfundweni labo ukuze bekwazi ukuba ngongqengqethe bakusasa mabomo kuyinto eyavele yabunjwa 1979 behlekisa ngathi laba bantu bethi asifundanga ababe befundile bathatha okungamashalo courses kanjalo right okukhona ke mina esengithenga kubona right umuntu obekade ekuhleba ethi awufundanga kambe kusase ngavuka sekunikeza uthisha ozokupha imfundo elohlonzi kanjani into ilokho iqhubeka phela abavile bayiplan ukubana bebhidlize imfundo kuleli elikamthwakazi ezweni lenaleli elabanjaniswa right okukhona ke othisha laba abathunyelwa ngapha bavele bazobhizisa mpela ngoba angeke umuntu ethi ekuhleka ekuhleba ethi awufundanga bese kakuthumelela utitisha ozokwenza umntana wakho abe kungqengqeshe esifundweni. Yilapho nje uhlelo lwabo lokho liqhubeka lokubana besihlalise sisemsileni bona bebe semakhaya, kuyikubana noma kuphuma into misho namascholarship kuphi nakuphi abe exhaswa yihulumeni abathola amathuba njalo ababuya ngapha. So ngicela ukubana abantu bangamphakazi bayimamele lento bayibone bazame ukudinga amaqhinga mpela angasiza ikusasa leyingane zethu, ngoba ma kungenjalo siyohlala sichakaza umhlobo okuyinto ebuhlungu kangakanani. Ngiyabonga.
Studio 7 njani mbulisa bonke abasakazi nabalaleli be-Studio 7 njani nonke. Nami ngajabula kakhulu ma uthi lo mbizo wami ungafaka emsakazweni. Ngathaba kakhulu impela ukuthi ma ungafaka emsakazweni. Lami ngikhala ngokukhalayo into ezenzayo i-ZANU-PF, ukuba i-ZANU-PF ilobandlululo olukhulu kakhulu. Mina ngiyisizwe sokamthakazi ukuba laba ababoshiwa bomthakazi ngalali babangavumi ZANU-PF la mapolisa njengamapolisa ZANU-PF awusamapolisa amapolisa avikela umphakathi, so amapolisa avikela iZANU-PF ngoba kumele abavikela abantu abalapho. Abantu balimele manje basesibhedlela kodwa ake abavumele ukubethela i-treatment. Ungaya mthetho onjani lo mthetho ezayo, ngoba amapolisa sesikwazi ukubana amapolisa awuselaphulisa lebantu elivikela umphakathi, elipolisa elivikela iZANU-PF lapolisa livikela abantu seyimapolisa ezanipiwe futhi kwenzakalani loku basakazi kanjani. Bengicela ukubana bemeseji yami izofika nezindlebeni zako mnankakho ukubana alungise izigwegwe zakhe azenzayo, aqondise konke akuqondisayo. Abamalungelo abantu siwafuna kakhulu, sibuhlungu kakhulu ngezwe elingelabalungelo abantu. Abantu sithola kanzima uma usiyaripota manje emapoliseni ukutshaywa, ngoba amapolisa la ngezanipiwe asho maphosa abantu sebevela ZANU-PF hayi umphakathi. Ngihlungu kakhulu bantu se-Studio 7 kakhulu kakhulu.
Salubonani basakazi bami abahle, ninjani? Ngezindawo ngezindawo, hayi thina siyaphila. Siyabonga kakhulu ukuze kuzethulela izindaba. Mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala, siyazizwa izindaba lezi zenzakala ekhaya. Amapholisa abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna iZimbabwe ibe right. Lokho bebhizi bebatshaya, besenzani, bebahlukumeza, besenza yonke into, but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right. Mara bayekela otsotsi, otsotsi babhizi babamba inkunzi, batshontsha izimali, bayenza yonke into, bayenza amarobhali. Amapholisa ukuthi ngani ayenza umsebenzi wabo, ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo. Uyazi amapholisa eZimbabwe so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticize abantu labo besishoneni, but eyi kwesinye isikhathi hayi, abanye abantu abakwazi ukubusa shimo. Lento lesi out of order le. Please abazami ukuzinuka amakhwapha laba abafowethu laba abangamashona laba abasesipholiseni laba, bezame ukuzinuka amakhwapha beke befunde bebe nesikolo mani. Ayi, ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo. Technology is very important than lento abayenzayo le. Abantu babhizi kunyezwa, abanye babanje inkunzi, abanye bathathile izimali, ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu. Bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona ekabayakhona. This is wrong man.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, ujaha odubule wabulala abantu abalitshumi edolobheni leColorado ngolwesibili usevezwe igama lakhe ngamapholisa emhlanganweni lentatheli zindaba izolo. U-Ahmad Al-Aliwi Alisa wangena isupermarket ethiwa King's Cooper emini ngomvulo wadubula mahlayana wabulala abantu ababalisa ipholisa elilodwa. Amapholisa athi kuzathatha isikhathi eside ukuze bebe lolwazi lwenjongo yakhe. Kodwa umfowabo u-Ali Aliwi Alisa uthi umnewabo engaba elomkhuhlane wengqondo, njalo uthi wayehlala esithi abanye bakhe esikolo bamcothoza ngokuba ngokholo lwesimuslim njalo behleka igama lakhe. ngokwesibili kumaviki amabili asanda kwedlula ukuthi kudutshulwe abantu mahlayana ezidaladeni abaningi. Ngeviki edluleyo kulomunye njalo undoda obehlomile ngombhobho wadubula abantu abayithoba minwembili edolobheni le-Atlanta eGeorgia. Umongameli Joe Biden usole isehlakalo sangomvulo esithi sokumele kudingwe isisombululo kudaba lokutholakala lula kwemibhobho. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Raphael Mthombeni ukuthi ulubona njani udaba lokudutshulwa amahlayana kwabantu zona inkokheli zamabandla ama-Republicans lama-Democrats bengavumelani ngokuthi kuthathwe inyathelo bani.
Yee Baba Gandhi, kuyadanisa kakhulu ukuthi kubonakale abantu belahlekelwa impilo mahlayana njengalokhu. Angazi sibili ukuthi kuyini okungena emakhanda abantu. Okwenzakalayo ukuthi kowitsho okhona angazi ukuthi kade kusuka kuthini. Kungavele kube lesehlakalo sokudubula kwenye indawo. Kungathi kuyatrigger kumbe kuyathinta abanye njalo ababevele becabanga ngakho khonokho ukuthi lami ngifuna ukuthi ngidubule ngibulale abantu. Uyezwa ngapha, ungavele uzwe ngapha, uzwe ngale. Angazi ukuthi kukhonapho kuhamba njani emakhandawo bona babantu. Njalo ungananzelela laba bangathi badubula abantu abaningi nabamhlophe. Abamhlophe bona babo abangathi amakhandawo yibo angazi ukuthi kathi abatshelani nxa kusiza kukhonokho i-mass shooting le. So sikhuluma ngakho sibili njalo sizama ukuthi silalele engxenye singezwa futhi okunye ukudubula masinyane ngoba abantu bakhona angikwazi ukuthi kathi basuka bathini. Njalo okukhona engikubonayo khonapha njengoba ngishilo ngathi ilaba abamhlophe la. Abamhlophe ungananzelela nxa bedubule bangathi bayavikelwa kancinyane, uyahlukuzwe nje ungavele ubone kungathi kakuphumi masinyane ukuthi ngubani odubuleyo, uzowazi ukuthi ngomhlophe ngoba sazama ukudinga ukuthi ha kutsho ukuthi ikhanda lakhe belingasathathi. Yikho kutsho kungathi kuyasidanisa khonokho ukuthi ababonwa njengokuthi ngalezi nsuku kukhulunywa nge-domestic terrorism ukuthi khona bahle bakhangelwe njengabona bamatororo.
Abanye ikakhulu abebandla lama-Republicans bayala imigoqo efuna ukuthi ifakwe ngama-Democrats eyokuthi kungabi lula ukuthi abantu bathole izikhali ikakhulu imibhobho. Ubona ungani kungaphathisa na ukuthi kuthathwe amanyathelo afuna ukuthathwa ngamademokrasi?
Iye amademokrasi ayakukhuluma khonokho njalo ayakufuqa kodwa ke kukhanya ngathi kuzima zibili kakhulu ngoba laba ama-Republicans angithi nabantu abaqinisa khonokho kuthiwa yeyi amendment 2 ye ujanijani uyavuma ukuthi abantu simele sibithwale izikhali. Yikho ke kuyahlupha lokho, kuhlupha ngibona nxa ngokuqathanisa kuhlupha njengale ezizalwane zamanye amazwe esingathi thina ngama-immigrants ukuthi iphathwe njani.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Houston e-Texas. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhlobo zendaba. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uze wahlangana lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe izolo owayesithi kemukeli ukhetho olwamsusa ebukhokheleni. Idolobho leVictoria Falls lithi selikhangelele ukusungulwa kwehlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19. Osomabhizimusi bakoBulawayo bathi sebedlela evalweni ngenxa yobugebengu osobubhahile kuleli dolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.